Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva komhlangano labaphathi ntambo bakahulumende eHarare namuhla. UNkosikazi Mutsangwa wengeze wathi uhulumende uzaphathisa labalima ingqoloyi, kodwa ingcwethi yecubungula ezokulima uMnumzana Thandeko Zintimkandla uthi lokho akusoze kusize abalimi makhaza.
Udubo lukahulumende wakithi wande ngomlomo njengepintshisi. Kaphuzi ukukhuluma nje lezinto ezingasebenziyo. Bonabo abalimi athi uzabancedisa bakuthelezela kuqala. Uyabancedisa ngaliphi nxa amanzi akhona ukuthelezela kwezinye indawo evele emalutshwane. Manje ke kubi kakhulu ngoba umnyaka ozayo ngokhetho asikezwa. Ngoba nxa sekuyiwa ekhethweni ngiyakutshela kuphuma lako konke kukhuluma inkulumo ezimnandi eziqumbaqumba indlebe. Kodwa iqiniseli kuyabo ukuzikhanyela ukuzigawulalula. Abalimi makhaza kumele bazibonele. Kumele bazibonele sibili ngoba uhulumende ayikho indlela abanceda ngayo. Uzaqhubeka ebonga ubakhangeza konke okuncinyane. Njalo engabakhangezeli ukuthi bakhangezele ukuthi basuthe. Hayi kwenzela ukuthi agcine igama abe sejibili kathi khangelani mina alilamba ula muntu ozakufa. Usekwakukhuluma omunye wakho uhulumende khona lokhu ukuthi ngomnyaka ozayo kakho umuntu ozabulawa yindlala. Indlala abantu babula lukusa kwamalanga la lembiko ekhutshwa zingatsha mhlawumbe ze-United Nations lengatsha lezizimele zodwa bayatsho ukubana indlala ibhokile. Abantu kumele bazame imizamo yokuthi bazisize ukovukuzenzele kuleli lizwe okahulumende ngamaphupho nje.
UMnumzana Zintimkandla uchasisa ngesimo esisemasimini.
Emasimini sithandekile labalaleli, hhayi kwehlisisa izinyembezi. Sengangafika kogodlayo ngeviki eliphelileyo, ngaba sematshitshini ngapha kwelikamasuku, ngaya enqameni womathema, ngakhangela ngadlula langapha ngokuya esigodini eMzingwane. Hhayi, akula lo. Abantu bebelimile. Bebelime kakhulu, ngabona belandela khona ukuthi kwakuthiwe izulu lizaba liningi. Kodwa osekusemasimini, hhayi, akusathembisi. Uthi gqagqa nje lapha lalapho ungathi kunoseseluhlazanyana. Kodwa-ke hhayi, ngoba na amabele amaningi kakhulu njengomumbu ilanga livuleke usubhaceka, kutsho ukuthi nxa usufike kulelo banga vele lingaze libune likazamculo kawusancediseki. So ngamahlanga nje, hhayi emasimini kubi. Into emalisa nje into engathi ngcono zinkomo izifuyo nxa uzikhangele emadlelweni zisesengcono, hhayi zisagcwele. Kodwa-ke emasimini kuvele nje abayincele ukuchiza nje vele azange bachise, ngoba nikhaba belilihle belimile abantu ilanga la
umlimisi njalo isiphathamandla senhlanganiso ebona ngezokulima e-Green Africa Technologies uMnumzana Angleston Sivanda uthi ukungani kwezulu kungawubhidliza ngamandla umnotho welizwe.
Nxa izulu lingalanga kutsho ukuthi imali ekade zibhajethiwe kuluhlu lwesikhwama selizwe sezisuswa zihambiswe kwi-emergency leyo kuswelakala kokudla. Futhi kwenza ukuthi ilizwe lingaqhubekeli phambili, kwenza ukuthi lama sustainable development goals lawa awasoze enzakale nxa kube lendlala, ngoba ukuqeda goal number 1 ukuqeda indlala akasoze aneliseke ukuthi afinyelele. So kuyaphambanisa kakhulu ukuthuthuka komnotho. Kanti njalo singakhohlwa ukuthi umnotho esikhuluma ngawo eZimbabwe sikhuluma ngomnotho ovele abantu bephila below ekuthiwa yi-poverty bottom line. Bevele abantu behola imali esinganeliyo, kube njalo bese kuphinda kusweleka ukudla, abantu bangasavunanga emasimini, kwenza impilo yabantu makhaza ibe nzima kakhulu.
Asizweni uMnumzana Sibanda exwayisa abalimi nezinye izilimo abangazilima.
Zikhona izilimo esasivele zilinywa ezinjengamabele, onyawuthi, sezilimo ezincane ama-small grains, yizo ezase zatholakala ukuthi ziyanelisa ukuthi zincede abantu babe lokunye abangakubamba kumbe abangaphila ngakho ngesikhathi sobunzima. Ngabe uhulumende uyaqhubekisela phambili inhlelo zakhe zokwakha amadamu lezokwemba imigodi yamanzi ukwenzela ukuthi amanzi atholakale kuzigaba zonke? Kungaba la manzi kuzigaba zonke, abantu bazanelisa ukuthi balime bethelezela babe njenge-Israyeli, okungani khona izulu kodwa Israyeli iyalima ithengise. Bese kusithi kunjalo-ke kube zikhona lezilimo ezingal ezidingakalayo ngaphandle kwamanye amazwe. Nxa abantu belamanzi, thina njengekampani siqhuba amagranadilla, kukhona njalo okunye okuthiwa ogarlic lento ezinjalo, abantu abangazilima benze imali bese bethenga ke umumbu kumbe impuphu kwamanye amazwe. So ngindlela futhi esingenza ukuthi ilizwe lakithi li-survive ebunzimeni, ngoba ukulima umumbu akusiniki inzuzo eyangaphi, kanti njalo umumbu uyaphambaniseka nxa kuthe kwaba le-drought enjengayo nabo.
Umphathi Ntambo obona ngezokulima uMnumzana Emshas Masuka usanda ukugcizelela ukuthi uhulumende uzakwakha amanye njalo amadamu azaphathisa kunhlelo zokuthelezela. Ngimele umsakazo we-Studio 7 khonapha e-Washington DC, yimi uSithandekile Mhlanga.